le imali ama alliances amanye endawo eParliament isala ikhona ku budget iminyaka yonke and namininini ama members eParliament baye khona i allowance yena le yayiholwa lokudala yiyo lokhu i allowance eholwayo kuze kube namhlanje imali yakho ukuthi ama members of parliament azahola malini ku even allowance ayintshanga njalo nxa kuthe emahofisini kuyabe kufunakala izinto eziyabe zikhona zivele angithi iParliament ilama hofisi ayo kule parliament staff iParliament staff yena leyo ile statement ama individual members of parliament awala mahofisi. So akula ndlela yokuthi imali leyi iza kibo.
Ubone njalo kukhulunywa ngodaba lokuthi kuthengwe izimota ezama-portfolio chairpersons laloba kulezinye imota ade bevele beziphiwe labanye ephalamende.
Lokho yikho kodwa okutsha okubuyileyo khonaphana kubhajeti ukuthi sekuthiwa ama-chairperson amakomiti athole izimota lonyaka ngo-March sokusiya kumnyaka ozayo bacele ukuthi baphiwe ezinye. Angizwisisi ukuthi bafune ezinye izimota abazicele ngaliphi bengakabi lomnyaka behamba ngazona lezi abanazo. Yiyo yodwa into engike ngiyibona mina isiku-final budget yangethusa ngoba mhlawumbe ngokuthi ngesikhathi kudibhethwa ivoti yeParliament yena leyo angizange ngibe khona kodwa ingethusile nami akuzwisiseki ukuthi sekumele babe lezimoto ezintsha lezi abanazo zingakabi lutho nomnyaka. Kodwa sizaqhubeka sikhuluma eParliament khona ngale ngiyathemba ukuthi liyakwazi ukuthi vele ukuthi ulide selibhajethiwe akuthi ukuthi lizatholakala.
Abanye bakhala ngokuthi ngalesi sikhathi kulabantu abangafika bona 7.7 million elizweni abalambayo kodwa iParliamente ikhangela izinto ezingani zizaphathisa kuphela abakuParliamente okufana lezimota lezi ezidingwa ama-chairperson. Ungathini ngalo?
I-budget ye-social service under Ministry of Public Service Labour and Social Welfare ikhulisile nayo kakhulu. Yikho lizakhumbula ukuthi ngamuva ngale kwakuthiwa abantu abadizekayo bahlala emakhaya kuphela yikho kuyalokuganjiswa khona isizwe. Kodwa yonalo iminyaka esiya kuyoqala khathesi kulohlelo osolo kuthiwa yi-urban cash transfer ukuthi nabantu abasemadolobheni bebe benikezwa nabo usizo. Lokhu kutshengisa ukuthi sokukhutshulwa inani labantu abasizwayo ngoba eqinisweni abantu bayadikeka izinto zabo ezibahluphayo kufanele ukuthi zikhangelwe kufanele ukuthi beze zihamba phambili.